Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Eparlamente kuvele inguquko ibisikhona kumenjalo ukuthi ikhona eparlamente inguquko esiyenzileyo. Kodwa okusalayo ukuthi ungakhohlwa ke ukuthi sisebenzisa idemokhrasi eparlamente ukuthi abaningi yibo abathi bangadiyeka kube njalo kube njalo.
Umlawuli wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mdenda unquma ukuthi kasoze axotshe amalunga edale awebandla leMDCT ngoba isisekelo esitsha sombuso selizwe kasimvumeli lokho.
Abantu ngabangesabi ukuthi sokulolutho olunzileyo ngoba amanzi abawanathayo kawalani lo mbuzi. Emguza kungena ingcekeza ephuma ezindlini. Le-mafectory isiya emguza. Umguza ugeleza esiya ngaphi entshonalanga.
Idolobho lakoBulawayo lithi abantu bangethuswa impiko kahulumende ethi ingcekeza egoqela esiweji kanye lemithi echithwa ngamakampani amakhulu igelezela emfuleni uMguza.
Impumela yokhetho lweSouth Africa esikhitshwe lugatsha olubona ngezokhetho iveza ukuthi ibandla le-ANC liyanqoba lilandelwa yiDemocratic Alliance.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umlawuli wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mdenda usethethe isinqumo sokuthi angeke axotshe amalunga edale lePhalamende awebandla leMDCT ngenxa yokuthi isisekelo esitsha sombuso welizwe kasimvumeli ukuthi athathe inyathelo lelo. UMdenda uthethe isinqumo lesi kulandela isicelo esenziwe ngamacele omabili eMDCT akhokhelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai lo Mnumzana Tendai Biti abedinga ukuthi kuxotshwe amalunga asekela bobabili. UMnumzana Mdenda uthe isisekelo sombuso welizwe kasivumeli kanye somlomo wedalele Senate ukuthi axotshe amalunga edaleleli akumabandla achiyeneyo. Uthe ukuxotshana kwabalandeli bamabandla kumele kwenziwe yiwo amabandla ezombusazwe hatshi emadali ePhalamende. Wengezelele wathi nxa kusenzakala kumele ibandla leMDCT likhweze udaba lolu edale lomthethwandaba. UMnumzana Pete wakhweza isicelo sokuthi kuxotshwe amalunga edale lePhalamende asekela uMnumzana Tsvangirai ngomabasa. Wathi ke isithunywa sikaMnumzana Tsvangirai inkosazana Thokozani Khuphe wenza okufanayo ekuqaliseni kwenyanga le.
UBiti labanye bakhe balwisana loTsvangirai abathi usehlulekile ukukhipha uMongameli Mgabe esikhundleni. Ngalokho bathi kumele asuke kubandla. UTsvangirai yena uthi kayindawo. Abasekela uBiti bajabule okwamagama besizwa isinqumo esethulwe nguMudenda. Isikhulumeli secele likaTsvangirai uMnumzana Douglas Monzora laye usithakazelele lesi sinqumo. Sixoxele uMnumzana Bednico Bebe okhangelane lokwenzakala ezabelweni othi ibandla leli lizahlala liqinile lanxa nje bengasasebenzi lamanye amalunga edale lePhalamende asekela uBiti.
Okuqala ngithanda ukuthi ngiqondise ukuthi sekuzwakale kakhulu emoyeni ukuthi kuMDC kuleziphithiphithi. Thina abanye iziphithiphithi kasiziboni. Kuyafanana lefamily yabantu nxa uvele kule family ekhaya. Abantwana ubazele bezele kumama munye lobaba munye. Kulokungacabangi ngokufananayo. So lapha-ke sikhangeleke abantwana asebebehave njengendodana yolahleko abaphume ekhaya bajiya ubaba bayalahleka bengavalelisanga. Njengesizathu esifananayo-ke asiboni kulo hlupho ngoba-ke baphuma e-Harvest House lapho esenzela khona i-caucus ye-MDC. Esikumelele ukubona ukuthi-ke hhayi thina sizaqhubeka njengoba i-MDC sesekhona, ama-MPs esesekhona, labo ababona kufanele ukuthi babuye bazavuya. Kodwa labo ababona bungafanelanga abasoze babuye. Njalo labo abakwazi ukuthi lokhu bengabantu bebandla bazabuya kukhosikasi yebandla. Kodwa labo abakwazi ukuthi sebebalekele ibandla kuzabanzima-ke ukuthi babuye kukhosikasi yebandla.
Kungaphuma umuntu oyedwa kumba babili kunjalo ukuhlupha edale lePhalamende pho nxa ukuthi bangaphuma bebe lichumi kuzahamba njani khonapho Bebe?
okuqhakathekile ukufanele kunanzelele ukuthi ke into ke esikhuluma ngayo lapha ekuma ikumela abantu abantu nxa bemela ibandla babe suka kuma constituents ajeneyo umbuzo ukuthi labo abenza lokho asebekwenza bavunyelwe yiconstituency akumbe isiqindi abavela kisona nxa sisiya kuziqindi zonezo lapho abasuke khona esikuzwayo thina ngabantu labo abavotelayo bathi lokho abakwenzile kungaphandle komthetho ngoba kababanikanga leyo mvumo ukuthi benze lokho so ngaleso sizathu thina asoze silandele lawo ama individuals afuna ukusuka ebandleni esiya kwenza okwawe ecathile ngaphansi kophahla lwedale leParliament kodwa ekwazi ukuthi achiye onile kuma constituencies abo thina zabuyela kuma constituencies sizanikwa ke i-direction ngama constituencies lapha bavela khona
kodwa kukhona yini elizakwenza kungani akufani njengalokho kade likwenza njengoba nje laba bengahlubuka
eParliamente kuvele inguquko ibisikhona kumbe njalo ukuthi ikhona eParliamente inguquko esiyenzileyo kodwa okusala ukuthi ungakhohlwa ke ukuthi sisebenzisa idemocracy eParliamente ukuthi abaningi yibo abathi bangadiyeka kube njalo kube njalo so kodwa ke thina ethu umsindo okufanele siwenze kambe leziqondiso okufanele sizifake sizazifaka
umnumzana Bednico Pepe ngumsekeli ka organizing secretary webandla le MTCT ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo.